akula ngqondo ngoba anti bana bakhona khathesi nxa sebethumbe bakhetha i-headquarters ye-Hamas, impi yakhona beye sebecabana lo bantu nxa sebephumelele ukuchitha i-Hamas. So I saw impi yempi, yimpi eyomnotho welizwe ukuthi babe le ndlela yokuthi bedlule besiya kuMediterranean. So lapho okhona abanye abantu ngoba khathesi vele sikhangela ukubhilijeka kwe-infinitia kwe-Gaza. Angikhola ukuthi sisaba le resistance iyayikhona. So angazi ukuthi batsho ngingabe futhi insiza kuya phambili.
Ipho lapha kungaphathiswa njani ukuthi kumiswe konke lokho?
Into ekhona lapha ukuthi i-America yiyona elamandla okuthi impilana iphele, ngoba nxa abantu be-Israel umongameli we-Israel uBenjamin Netanyahu esithi yena injongo yakhe ama-objectives akhe sebasizile uku-neutralize i-Hamas, i-America ifanele ithi yona njengoba siqedile impi lama-literature e-Hamas oza kwenzeka kathesi ubulala abantu abangela ojulu ongelacala. Njengokubona kwami ngibona ngathi i-America uJoe Biden uyakwanisa ukuthi apick ifone athathe ucingo wathi uNetanyahu athi impi siphelile yebakhiphe objectives bisela abafana bakhwethela kuyo.
Ngokubhidliza osekwenziwe lokhu Ngwenya, ubona sengathi phambili akusoze kube lo dubo na?
Ya, yikho phela bese ama-analysts avele athona impi yakhona kayela ngqondo yokubhidliza ama-buildings kumbe izakhiwo zeGaza, ngoba nxa usilwa lamalecaja ulwa labantu abangenaregula army. So njengokubona kwamina ngikhangele nje ngivelela ngapha ezansi ngibona ngathi mina sokulamasotsha amaningi azavolontiya ukuthi bangibangene ku-Hamas. Ngapha i-Israel iyadiliza iziyakhiwa zezi yeGaza, kodwa ngapha abantu balobuhlungu ngibona ngathi sebezimisele ukuthi baza joyina i-Hamas abantwana abazali bakhona nabantu ababo nabazukulu bezinzukulwane. I-Israel iqale impi abangasuzi bayiqede lo bedilize izakhiwa zeGaza City, kodwa sebehlanyele amasotha amaningi e-Hamas.